Into ekhona ikuthi uminista uJombo bekufanele namhlanje abuya yenze iground breaking ceremony abefanele yenze eMpare kulama flats akwayo khona ngale kulama China afaka imali so afuna ukuba lokho besaka ongathi nje ngama shops kwenzela ukuthi kona abantu bathole lapha bangathenga khona bengayanga kathana uminista akasakwazi yena ukwanisanga ukuthi kona abuye uqinise ekambeka selizwe somewhere emhlanganeni wakhe wayehle ukubuya so abantu beMpare bakathi umuntu kade befuna ukumtshaya ngumeya nguye kade bemfuna angafuni omunye umuntu bathi kuthiwa khona uyakampena so asiqalisa ukuya nabantu ba okokuthi ucile sivele sokwehlula konke
manje amapholisa akababizwanga
amapholisa angaze abe khona angaze abe yengekho kuyafana nokuthi sisavele abakho ngoba vele uyakwazisa ukutshaya ukulawe bekhona kabayenzi lutho abakwanisi ukwenza lutho ngoba i-lawlessness leyi esiyenzakala yikuthi kona la mapholisa ngasela power akusela ezilutho ubani amapholisa abekhona sibili but nxa kuzukuthi khona wena utshayiwe nguwo ongaboshwa sekufuze uzilibukele wena ngokwakho ukuthi khona lapho afuze ngizilie balekele kumbe ngilijenke vele ngingahlangane lawo
manje sekuthiwa kuzenziwani kuzaqhubekela phambili na
akusaqhubekeli phambili ngoba umu-investor kumele ayevele sewarid ukuthi khona kathi mina ngaba lokho ngifake imali eningi kangaka xa into zimi kanje so ngiyahlina sengilahlekelwa imali yami so sithe khona thina hhayi u-Dr Mahatch ahambe ayokhuluma naye emtshela ukuthi khona hhayi i-ground breaking ceremony asisayenzi saqhubekele phambili sakha sizayenzi o-official opening kuphela xa seqedile so azame ukuthi amkonfise ngoba laba abantu bayizithuda kakakwazi le nto abayenzayo fane sakubake kwenzakala khonoko ubrigade efuna ukubalungisela ama-flats empare laphana ukuthi babe lama-flats amahle arayithi during itime kameya masunda bayenza khonoko ubrigade wadathi ngani kwenye indawo esingakwazi ukuthi sincedisa abantu kade siyancedisa abantu ezwarasekwa bayakha bayaphambili so naba abantu laba bempare laba badlala i-politics buchatha.